Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 zibadlela 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje. Iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abamba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePenalonga esigabeni seManicaland. Iningi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo yezikolweni lonyaka kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezifika ngezokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili. Amapholisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi yenkampani yeCag le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eCaroyu siya eBinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abemba igolide abedlula ichumi balokhu bephansi komgodi weRed Wing Mine ePenalonga eManicaland njalo imizamo yokubahlenga iqhubekela phambili. Izolo abahlengi behluleke ukungena kulomgodi njengoba ubuqhubekela phambili udilika. Umphathintambo wezokwemba uMnumzana Jemu Soda utshele isintatheli izindaba izolo ukuthi umsebenzi wokuhlenga abakulomgodi uphuziswa ukuqhubekela phambili komgodi udilika. Umgodi lo ubikwa ungowelunga lezano PFL imela iMapfuku Tafara ePhalamende uMnumzana Scott Sakuphanya kanye lenkampani yeMetalon Gold Zimbabwe. Asenelisanga ukuxhumana labenkampani yeMetalon Gold njengoba ucingo labo belungasatshelwa njalo singenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Sakuphanya njengoba ebengakaphendula imibuzo ayithunyelweyo. Sixoxa nobhala jikelelo wenhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eye Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe umnumzana Prince Mpala.
Ngesikhiwa sithi prevention is better than cure, so kutsho ukuthi manxa sifuna ukuya emsebenzini kufuze silungise zonke izinto eziyenza ukuthi umuntu ehambe eqhubekele phambili esebenza kahle, ngoba nxa singela i-proper PPE, proper working equipment, it means akusetshenzwa kahle ngoba uyasebenza njengomuntu oyi-hazard. Nxa sithi hazard ngumuntu vele ongala into yonke yokusebenzisa ekwanileyo. Into ekhona, the employers must provide the proper PPE, kufuze kube lesigqoko ezigwanileyo, lezinto ezokusebenza ezigwanileyo ezenza ukuthi manxa umuntu esiya emsebenzini kufuze ebekwazi ukuthi konke okwenza ukuthi ngibe ngisebenza ngingelangozi, kufuze ngigqoke lokho, kufuze ngisebenze lokho. Ngoba into ekhona ukuthi amanye ama employers they use okuthiwa ngama shortcuts ngesikhiwa, ngoba i shortcut at times iyagcina isenzela isibangela izingozi njengalezi. So mina as a unionist at the sector general of the Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, I'm not happy with the situations whereby the employers force ama employees to be emsebenzini, ngoba bayabekwazi ukuthi employee kala enye indlela angayenza ngoba ufuna ukugcina imali zakhe. So into ayenzayo iyagcina ezengena engozini engabona ukuthi ngilakusasa uyabe ngasekho, imali ziyasala sesidubeka.
Sibona sesingena kulanga lesibili abantu abawelwe ngumgodi eRed Wing Mine bengakaphathiswa. Yikuyini elibona sengathi kufanele kwenziwe ukuze abantu baphangise ukuphathiswa nxa bewelwe zingozi emigodini?
EZimbabwe lapha sile ilunga likahulumende elithiwa ama-inspector of mines. Ama-inspector of mines, they must make sure ukuthi bebone ukuthi these people are they capable of operating lapho yabe betshelwe khona ukuthi be-operate, besebenza. Ngoba amanye ama-employers bathatha ama-shortcuts futhi ngoba bayabe bengalandeli imithetho kahulumende etshengisa ukuthi manxa sebefuna ukuvula umgodi bafuze belandele jikelele ama regulations akhona ku Minerals Act akhona even kuma ama Labor Act and whatever the laws of this country require ukuthi behambe bevula umgodi ngoba ukuvula umgodi nje bephongwenza isiphitiphiti kugcina sekuyenza ukuthi abantu begcina sebesezingozini ngoba nxa lingalandeli imithetho kahulumende lingalandeli ukuthi kufuze isafety nje health kuhambe kunje kusososo kuyabe sekugcina sokungani vele umuntu sephongwenza into ayifunayo
pho njengoba lokhu kungalandelwa impilo zabantu sesengozini le ithini ngalokho
sithi safety first production last impilo yomuntu cannot be replaced kodwa iproduction can replace it so it's better to delay and have a safety measure to avoid these incidents ngoba singayekela abantu bengena emsebenzini lapho kulama hazards khona it means we have some people dying we don't accept such issues where employees are earning a slavery wage and then after that sebegcina sebesifa futhi ngubani ozagcina imuli zabantu laba kubuhlungu kuyazisa ubuhlungu
umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 Amapolisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi yenkampani yeCag le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eKaroyi usiya eBinga. Abantu laba babalisa uCosmas Matongo, Alicia Kufandikamwe, Agnes Mupini, Traimo Mapiringana lo Trinos Mavurere. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abatshayeli bezimota ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lale. Inkampani yeCag isolwa kakhulu ngabantu abanengi abathi amabhasi ayo aseqede abantu ngokuhlala esenza ingozi emigwaqweni. Imbadalo yezimota kuma toll gates ikhuphukile namuhla ngemva kwesaziso sikahulumende esethulwe lugatsha lwezemali. Imbadalo yama toll gates emigwaqweni esuka eHarare isiya eBeitbridge lesuka eBeitbridge ePlumtree isiya eMtare seziphindwe kabili kukanti ezibhadala kweminye imigwaqo zengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Sixoxele sikhulumele sebandla eliphikisayo ele-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena oyethesa ibandla elibusayo elezanu PF umlando wokuzinothisa ngalezi mali engalungisi imigwaqo.
Wavele sakhuluma sathi iziphendiso zezanu ezenzwa kungakabi lokhede ngezamanga ezokuqinikezela abantu laba bantu abalandaba nabantu abalani lempilakahle lempithuko yabantu okwabo kuphela bafuna izikhundla ukuze batshontshe imali imali zakhe azikhulumayo ngezamayedela elizweni abathi kona kule currency yethu engama-RTGS yabaholisa abantu kodwa bafuna iteksi bafuna ama-tollgates ngama-US dollars ngalokho-ke thina sithi hhayi abantu bezimbabwe abesifezanga bavume-ke ubumenemene nobuqinikezelo obulula kangaka.
Pho kwenziwe njani laphana baba Mkhwananzi?
Lapho kufuze kwenziwe ukuthi abantu bezimbabwe kumele bame baqine bakhuluma ukuthi hhayi imali ezikhulunywa thina sizigwanise sizenelisi umholi lisinika wona njengohulumende awusifikisi khonapho isiholisa ngama-RTGS kodwa lifuna sibhadale ama-tollgates ngama-dollars ayisabekayo ngemali ezinkulu kangaka esingaziholiyo esingazitholiyo. Baphethishine ke uhulumende wabo ama-organizations atshiyeneyo akhona amele abantu funa ukuwabona ekhokhela-ke udaba lokuthi bamise lezintengo esezethulwe nguhulumende.
Sibona kule ngozi eziningi ezenzakala emigwaqweni le imali leyi ayisoziphathise na ukuthi kwenqatshelwe ingozi lezi kulungisa imigwaqo?
Imali le izaphathisa ke isikhwama sikamnumzana Mthulinqube nabanye bakhe ukuthi badle basuthe baye kuma-holiday bakholisa kula lapho ezafakwa khona emgwaqweni welizwe sikaze siyibone ifakwa sekule more than 10 years silama-tollgates emgwaqo lokhu ibidilika ama-pothole agcwele emgwaqo yonke ama-50 councilor kula mali abayinikwayo ukuthi balungisise imigwaqo izinara solonga manga wonke akona into ezaphithuka emgwaqweni ukuthi nganje imali kwabo ukuthi basinge imali zabazifakele ezikhomizi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-TCC. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Central Committee ye-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, ngalolu daba.
Okokuqala, imali ezikholektwa nguhulumende whether yizinga kumbe izinara kumbe ngama-bodies aphi, aziso mali ezibuya ebandleni le-ZANU-PF. ezalpeu tina jenge banda siyazi tingila imali zetu sotwa njalo sila makamba njina asebenzayo awe zalpeu laba estola kuna imali sila mangani futi awala makamba ni ababuya wezo sineta wewesinige izmali nasi tinga izmali asingeneli tina jenge banda izmali ni ezikolektua mkulumende so imali leziana ezikolektua matoke zingali zimali ezikholetwa ngumhulumende under izinara kodwa enye into abantu abayikhohlwayo ukuthi kona imigwaqo leyi iPlumtree Mutare Road lo imigwaqo walungiswa yi-group 5 nxa usayikhumbula e-South Africa leyana leyo groupu yiyo ethatha imali yongelela ngoba yibo abakha umgwaqo lokwana under i-build operate and transfer program so uhulumende yena uthola ingcosana yemali.
Imali leyi sibona iphathisa na ekulungisweni kwemigwaqo le?
Wona laba abantu kumele bebe bemaintaina imigwaqo leyana. So i-TCC kunokuthi kulokhu ikhuluma izibozi kuphela ikhuluma amaphupho ukuthi kona ukhuluma iZANU-PF izathatha imali. Sonke iZANU-PF TCC asikhange le nto i-group 5 le nxa yokholta izimali leyo. Iyayilondolozela imigwaqo yethu na lokhu ngitsholo kwi-maintenance. Kumele bemaintaine kade singe ngahamba umgwaqo wona siyeharare nxa usuzangena echegudu uvela ngapha kwebulawayo umgwaqo wona ususiba lamapotolo yiyo emsindo kumele siyibange ukuthi lina group of 5 libhizi lithatha izimali kodwa kalimaintaine imigwaqo ngoba lyana imigwaqo ngayisifa ifela umuntu wonke kayifele iZANU-PF kuphela kayifele i-TCC kuphela ifela izizalwane zonke ezezimbabwe ezidrayiva kulowo mgwaqo so thina umsebenzi wethu sine simonitha into zonele ziyana umsebenzi wethu simonte lohulumende sonke njenge-ruling party iZANU-PF labo abe-opposition umsebenzi wabo yikubuya bezokhangela khonoku hatshi kupho kuba ngumsindo hatshi kupho ukukhuluma izinto ezingelabufakazi leqiniso
kulokhu khonona njalo okokuthi imali lezi zifunakala zingama-US dollars kodwa abantu behola imali yeZimbabwe.
Khonoku futhi bezempinda ngokuthi babona yikukhuluma kwabantu either umuntu angazi kumbe abengabalanga kumbe ka-research kumbe ka-travel ungahamba ama-targets uyabona bethwele imitshina yena leyana okuthiwa ngamali okuze ama-pose machines okuthi ona uyaswayipha i-RTGS iyaswayipwa nge-bank rate eyabe ikhona ngalelo langa i-US dollar layo iyathathwa njengoba nje kwavunyelwa umntu kona imali zonke lezi ngama-legal tenders ziyavunyelwa i-US dollar iyavunyelwa ama-rand ayavunyelwa le-Zimbabwe dollar iyavunyelwa futhi so umuntu otshethi kona kutiwae kubhadala ngama-US dollar kuphela either umuntu ongakazi ahambe ngemigwaqo kona le afike ama-targets uphonge ukukhuluma nje kumbe ngumuntu nje uphonge ufuna ukungcolisa ngoba bakhona abanye abakhulumele ukungcolisa kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF, ubekoxa ecingweni le-Studio 7. Inengi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo ezikolweni lonyaka, kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezibikwa zingezokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili loba okudlula lapho. Abazali bathi sebesehluleka ukubhadalela indleko zezikolo ngenxa yalokhu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edlulileyo ekampalakazi, ugatsha lwezemfundo lwethule uluhlu lwendleko okumele zibhadalwe ezikolo lumnyaka ka-2024. Imbadalo yemfundo ezikolo zemfundo ye-primary ezisemaphandleni ikhangelelwe ukuba ngamadola amahlanu emelika i-5 US dollars, kuthi ezisemadolobheni amadola alitshumi emelika i-$10 kusiya kumadola angamashumi amabili, i-$20 kusiya ngokuthi isikolo sikuliphi ilokishi. Ezikolweni ze-secondary ezisemaphandleni, imbadalo izaba ngamadola alichumi, i-$10, kuthi emadolobheni ibe ngamadola angamashumi amabili, i-$20 kusiya kumadola angamashumi amane eMelika. Limbadalo ichiyana ngokuthi isikolo sikuliphi ilokishi. Izikolo eziningi sezitholakala zikhuphula imbadalo yokuthuthukisa ezikolo eyelevi, yona engazange yahlelwa nguhulumende. Unkosikazi Monalisa Khadebe ukhala ngokukhuphuka kwembadalo yezemfundo, uthi imali zakhona sezibuya zilamabizo amaningi.
I-tuition fees yona lefakwe nguhulumende, kodwa ke uhluphe silalo ukuthi khona ilevi isibuya isilamabizo amaningi. Khathesi kunje sokule school levy, sokule SDC levy, sokule main levy, amalevy akhona asemaningi kakhulu.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, omunye wabazali, uthi indleko zesikolo akumelanga zikhwezwe njalo nje ngoba umnotho welizwe awumanga kuhle.
Isifiso sami ukuthi ischool fees singakhweli ngoba kuyafanana ngathi izikolo ziya kungela development eyenzakalayo.
Omunye njalo umzali okhathazekileyo, umnumzana Elliot Moyo, uthi iholo lokhe limi ndawonye kodwa indleko zesikolo zikhuphuka kokuphela okwenza kube nzima ukubhadala.
Kodwa isimanga yabikhwela using foreign currency, itikhwela njalo yabikhwele nge more than 100%.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineo, uthi ukukhuphuka kwendleko zesikolo kuvame ukukhweza inani labafundi abagcina besehluleka ukuya esikolo.
Ingozi ekhona ke ezikolo ikhole ukuthi kuzaba lama dropouts, kuzaba abantwana kuzihlula ukuthi babhadalele.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, umnumzana Themba kuye Moyo, uthi uhulumende kagcwalise izithembiso zakhe zokuthi imfundo ikakhulu eye-primary le-secondary ibe lilungelo lomntwana wonke elizweni ngaphandle kwembadalo.
Silusizi ukuthi uhulumende endaweni wokuthi alandele isisekelo sombuso lezithembiso zakhe azenzayo ekhankasela embusweni ukuthi imfundo izakhokhelwa nguye. Okubuhlungu kakhulu sibona ekhipha imbiko ethi eprimary ufuna i-$5, emaskulu ufuna i-$20.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ugatsha lwakhe luphakathi komkhankaso ohlose ukujezisa izikolo ezephula izinqumo zikahulumende ngokuphathelane lalimbadalo.
The government's position is very clear that there is no school.
Imithetho kahulumende icacile, akufanelanga kube lesikolo esikhweza indleko ingazange ivunywe unobhala wogatsha lwezemfundo. Nxa kulezikolo ezingalandeli okufakiweyo, kufanele sitshelwe ngazo ukuze sithathe amanyathelo okuqondisa lokho. Khathesi nje siphakathi kokuqhuba umkhankaso okhangela ukuba zonke izikolo ziyalandela inhlelo zikahulumende.
Izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngolwesibili mhla ka-9 zibandlela 2024. Abantwana abafunda behlala ezikolweni zama-boarding schools kuzamele baqalise ukubhekisa khona le ngempela viki. Ngesikhathi esifanayo, ababalisi babika ukuba abazimiselanga ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Aba maslaha sebeqalile ukufaka imithelo ekuthengiseni inyama osekusenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazi senyakenye ukuthi kusukela ekuqaliseni kwalomnyaka abahlinza inkomo sokuzakumele babhadale imithelo eVAT eyisilinganiso sokulichumi ekhulwini i-15%. Yona ehle idluliselwe kubathengi. Lanxa amanye amasilaha abekade engakaqali ukuhlawulisa lomthelo, abanye babikwa behle baqala ngolwesithathu. UChris Gando weStudio 7 uxoxele isikhulumeli selihlanganiso yamalungelo abathengi eConsumer Council of Zimbabwe, umnumzana Kafote Mchekezi.
tax ye government kwafakwa 16%, and kukhanya ama meat suppliers, ama producers like Texas yakhe yaphuma egcekeni ukuthi i-16% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 16% leyi.
Inyama isidula okunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwe 15%, iyabe isinganani i-KG, iyabe isitholakala imalini?
I-KG yenyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi la is a basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi siwakhuthaza thenganini ama-basic, thenganini i-minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayafuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile, but ngenxa ye-16% leseyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, so kuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babe-afforda ukuthenga, so kuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakudla ngesobho kuphela, bathethe enyama kube lesobho bashare emuli njalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yale average ye $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana mbijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabaningi, so i-competition yenkukhu yayi-high, ikwenza ukuthi lakho ezitolo kwakulakho ukuthi balokhehlisa ngesinye isikhathi i-price yenkukhu. Unlike i-price ye-beef ukuthi akuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama, inyama ye-beef itholakala kumabutha and i-competition yakhona i-cost low, so ngaso kuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo, abalaleli sizakhuluma labo, ama-consumers, but ama-suppliers silesi fiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila nathi, i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitho ukuthi yebo, into zingadura lapha eZimbabwe, but khathesi ngenxa ye-globalization, ngenxa yama-online shopping, ngenxa ye-movement ezinto, ama-suppliers bayarisk-a nabo i-high competition from our neighbors, from our neighboring countries. Sile Zambia, sile Mozambique, sile Botswana, sile South Africa, amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe, and ne-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-Botswana, sokulula ukuthi bayenze i-grocery e-Mozambique. So thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally, sebekhompitha even labanye baphandle.
Lo bekungumnumzana Comfort Mchekezi, isikhulumeli senhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ekhuluma ecingweni lo Chris Gande o-Studio 7.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday.
Kuhlelo Waza Friday liviki sihamba lomculi werumba odabuka emangweni weMachinge ePlumtree uShadrack Moyo, ehamba leqembu lakhe ele Injabulo Classic Rhythms. Nangu exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7 ngesingu yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi Inyembezi Zengwenya.
Eh, ngibongelele ithuba umsakazi ngizathanda kubingelela bonke abalaleli be Studio 7 ingoma le inyembezi zengwenya ikhuthaza abantu ukuthi baboniswe uthando emuntwini esaphila bengalindeli ukuthi atshone kuze bemenzela okuhle okunje kumthengela isude edulayo coffin edulayo lokuhlaba inkomo ngoba isetshonile.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abalandeli bengangithola ku WhatsApp kunombolo elandelayo +263 777 922 071. Ngiyatholakala ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms. Ngibuye ngitholakale njalo Shadrack Moyo. Ngibuye ngitholakale la kuYouTube Injabulo Classic Rhythms. Ngiyatholakala njalo la kuTikTok Injabulo Classic Rhythms. Abantu kabangeni besubscribe laphana kuma YouTube, TikTok, belike page lethu kuFacebook Injabulo Classic Rhythms.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli ukuthi kabasekele abaculi bonke bakithi, basekele umculo wakithi. Kungaba kuhle nxa abalandeli bengasixhasa ke kulindima yomculo kuze lathi sibe lakho okuncane sikunika abantwa bethu, ngoba ma senza umculo asenzeli nje ukuthi jabulise abantu, kodwa sikhangela ukuthi kube khona okuncane sikutholayo kuze imuli zidle sambe esikolweni. Ngiyabonga ngidayi umnyaka omuhle kini lonke balandeli kanye labalaleli beStudio 7. UNkulunkulu aligcine kuze kube lanini. Ngiyabonga.
Sibonge uNtungameli Nkomo ngokusipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. KuLive Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezidalwa zimpophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu elinengi kwezinye indawo ezigoqela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera elizweni. Singakehlukanisa izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abemba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePenalonga esigabeni seManicaland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.